Bona kuqakathekile lokhu okukhulunywe eZimbabwe Council of Churches. Ikakhulu thina ngapha eZimbabwe njengomgcini isihlalo weSadiki ukuba lindaba yokuthi abantu bayabulalana kuyadilizwa izakhiwo njalo siyananzela ukuthi Mozambique ingagcina ingena empini enkulu kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokuba iZimbabwe incedisane lamanye amazwe alapha eSadiki ukuba ngumlamulankunzi ukuthi kungenwe kuyesetshenzwa kulethe ukuthula ebantwini beMozambique. Siyananzela ukuthi iMozambique ibisiqhubeka isisiba lomnotho omuhle kakhulu kodwa lokhu sokuzayibisela emuva.
Ye, ngasikhangela amanye amazwe aku-Southern African region khonapho ukulwisana khonokho kuseMozambique kujoni emazweni anjengeZimbabwe, iZambia, South Africa, Malawi lamanje.
Kuyingozi kakhulu ngoba ngokokuqala abantu ababalekela impi bangena emazweni lawo njalo siyakwazi ukuthi iZimbabwe iSadiki siyasebenzelana. Nxa ilizwe lethu elilodwa lingani lilodubo kuba yinto eyafektha sonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile kakhulu abaningi bangena eSouth Africa ngale langapha kithi bedinga ukuphephela ukayisiphephele. Akudingakali ukuba kuze kufike lapho ngoba mbona ngani yinto yokuthi uhulumende wethu la eSouth Africa labo Zambia bengangenela beyincedisa.
Siyabona ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye umgcini sihlalo weSadiki kodwa abanye abantu bathi hayi kanye laye wayengenela kukhetho lolu ukuthi angalungisa kodwa khona kahle.
Mbona ngani upresident ngobudlelwane alabo labantu beMozambique engancedisa kodwa siyananzelela ukuthi vele yona iSadiki nxa ilungisa indaba ezinje asotshela imane onguye oyilungisayo kulungiswa labana be-organ for peace. Ngakho bembona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icela abanye kumbe i-South Africa, oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese beletha iripoti kutshela imane ukuthi basebenze njani ngoba siyananzela ukuthi nxa ungutshela imane ziningi izinto abezenza kodwa engakwanisa ukuthi a-asayine abanye behambe belamula lumsindo osukhona njengalokho okwenzakala lapha eZimbabwe ukuthi kwacelwa upresident omunye waseretayile uThabo Mbeki ukuthi abuye ezoncedisa kumbe kudinga upresident omunye oseretayile ovele esebenza lezi ndaba emzekelo sizongaba nguye ubaba uThabo Mbeki kumbe omunye upresident ongaba eyamukeleka ngabantu abeMozambique njalo yiSadiki.